Soko izika disenda bago VOA Ndebele. Amachono zisobo, silamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Hola mugela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 25 Zibandlela 2019, ngukhasi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Nginga choka choka la manyama lawyers who are involved a day or so ago, who are on the ground, the lawyers who are on the ground. The feature was a good to know they are having problems. They are going to be told, but people are going to be able to make lines up.
Asema matatu amasocha asemiswe pambo kumthetho ndaba phezukodaba lokudlongudlongo obuqhamuke ebutshengiseleni kobulawayo. Abamabandla ezokholo lesiKristu asungula umkhankaso wokukhuthaza inkulumo ezijonge ukuqeda inkinga yelizwe elibhekane lazo. Kuthi ke imuli yomoyi uOliver Mthokozi obe umculi olodumo ithi lanxa iphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe usezayo kuyabekwa ekhaya hatshi endaweni ebekwa amaqhawe eye-National Heroes Acre. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abamabandla ezokholo lwesiKristu akumanyano weZimbabwe Council of Churches kanye lenhlanganiso ezokumanyano weCivic Society and Churches Joint Forum sebesungule umkhankaso wokukhuthaza ingxoxo uqobo ezijonge ukuqeda inkinga yelizwe elibhekane lazo ngesikhathi abantu sebekhetha nangemihlobo ngamabandla ezombusazwe langezigaba osekubangele ukuqhubeka kwenhlupho ezibhathelane lodlakela elizweni kusukisela ilizwe lithola uzibuse. Njalo amaqembu omabili akhuthaza intatheli zindaba ukuba zilobe ngendlela engajojozeli udlakela. UMavis Gama usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emihlanganweni lentatheli zindaba eyenziwe ngabenhlanganiso zombili lezi bathi sesifikile isikhathi sokuba uZulu weZimbabwe azinike amakhwapha akhulumisane ngoqobo ukulungisisa ilizwe hatshi kube lokhu kudonselanwa. Unobhala jikelele weZCC uReverend Dr. Kenneth Mtata utshele umhlangano owenzelwe ehoteleni yeNew Ambassador Hotel ukuba lezi nkulumo kumele zikhokhelwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Peace and Reconciliation Commission hatshi abezombusazwe.
Ngoba ukukhulumisa nalokho awukho ukulungisa nje izinto ezenzakeleyo amaviki adlulileyo la. Sifuna ukuthi ukukhulumisa nalokho kukhangele okwenzakala ngemuva but sithi in the next 20 years sifuna ukuthi sibe leZimbabwe enjani. So ukukhulumisa nalokho sifuna ukuthi siyakhe i-foundation eyakusasa elizoyenza ukuthi umphakathi uhlale kahle kube nentuthuko umnotho ozoyenza ukuthi umuntu wonke ayinjoy ilife. So yikho esithi simele sithi uma sizohlela iprocess le national dialogue ubuntu wonke amele abe mobilized abe part and parcel ye process.
Intatheli zindaba zona zikhuthazwe ukwehlukana lomkhuba wokuloba okobuchapha okujojozela loba ugxiga abantu elizweni obona ngezokuhanjiswa kwenhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe National Editors Forum ZINEF. Umnumzana Njabulo Ncube uthi zile ndima enkulu intatheli zindaba ezingayidlala ekukhankaseleni lezinkulumo.
Singavikela intatheli zindaba zenza lokhu esithi siyakubona emaphepheni kahulumeni siyagcina siba lohlupho olwedlula ololuwayo ngoba ukuthi umlilo lwesiyo womotheke uye phambili ngoba yenzela ukuthi kube zintatheli zindaba zintatheli zindaba ezizihluleka ukuthi khonakhona zifake izinto ngokumele zifake ngayo. Wabona amanye amaphepha kathesi akahulumeni uyathola ukuthi khonakhona ayafihla lokhu kube senzekayo. Lokho kubi kumele libe phambili
Inkuthazo efanayo iphume emhlanganweni lentatheli zindaba eMedia Center oqoqwe ngabomanyano weCivic Society and Churches Joint Forum CSCJF. Umgcini sihlalo kulomanyano weCSCJF umfundisi Angliston Sibanda okhokhela inhlanganiso yeShalom Project etholakala kobulawayo uthe sesifikile isikhathi sokuqhuba ingxoxo uqobo.
Uhlupho ukuthi kukhulumisana lokho esikubale okwenzakalayo ngo-79 lango-87 lango-98 bekungokwama-politician behlala phansi bodwa bekhulumisana bona bodwa bephanana izikhundla bavumelana ukuthi wena suzaba ngu-vice president wena uzaba ngu-prime minister baqeda lapho basebenze bangehlulana futhi kudilike kade sikhuluma ngokukhulumisana okugoqela umuntu abaza ama-NGOs ama-civil society izakhamizi abalimi abakhokhela izigaba ezigabeni ezabelweni izinduna zakithi sonke sihlale phansi siqale sivumelane ukuthi kahle kahle isinto okuthiwa iZimbabwe kuyini njalo kuyini okungumgomo okuthiwa yi-national vision okusihlanganisayo sikwazi okuzasenza sisivume ukuqala ukuthi singabantu bese usithi konke ukucoca ufanele sikwenzayo sikwenze sikhangelele ukuthi siphume lomgomo ozayakha isizwe sakithi sibe ngumuntu munye hathi lokhu ukukhulumisana ukuthi bahlala phansi bafanana izikhundla kuphelele lapho
okusekelwe ngesinye seziphathamandla se-CSCJF unkosazana Abigail Mupambi yena okhokhela inhlanganiso ye-hashtag this constitution
engikukholwayo mina endenzahlala lokhu ngiphinda leyo nto ukuthi bonke bakhona phakathi kombuso ngoba i-NDC kunje iyakhokhelela emadorobheni wonke akobulawayo emakhasilini ne-ZANU-PF layo ikhokhelela njalo 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 basesitetabo angiboni mina isizathu sokuthi sebeqedile sebevumile sebefungile ukuthi bazancedisa abantu abezimbabwe sebengikhona kathe sebeqalisa ukusibisela election mode sebezimelelo seyizanu-PF lo seyi-MDC mina bona ngathi lapha kunokudlala kunentsolo edlalwayo lapha sizaphela i-5 years ilokhu bethinga lokhu bengafuni ukuseva abantu babuye futhi ekuthineni beziphenduke kithi sebesithi bona bafunani sibakhethe njalo so I think there's a selfish agenda in the political camp
zombili lezi nhlanganiso zivumelana kuba kube ngabe MPRC abakhokhela lezi ngxoxo hatshi abezombusazwe bebangisana izikhundla bengaqakathekisi uZulu. Imele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Asimathathu amasosha asemiswe phambi komthethandaba kobulawayo phezu kodaba lobudlwangudlwangu obuqhamuke ekutshengiseleni phezu kokuwenziwe ngeviki edluleyo. Elinye lamasotsha la lidujulwe esiswini ngusomabhizimusi laSinda. Kusiyafika izolo kubikwa besekulabantu abangamakhulu amahlanu 500 ababotshiweyo kobulawayo ngodaba lokutshengisela lokhu okuthiye izitolo eziningi emalokitshini zigqekeziwe ezinye zatshiswa. Izitokisi zakobulawayo zigcwele osekubangele ukuthi abalokhu bebotshwa basiwe ejelele kami. Osekudanise amagqwetha alwela ilungelo loluntu yikuthi imthethwandaba ayisebenzi ngokusemthethweni ngoba iningi lebotshiweyo aliphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail njalo la magqwetha abengavunyelwa ukukhulumisana lababotshiweyo laba. Abaningi sebephange bagwetshwa baphiwa izigwebo ezingahambelani lamacala adalwayo njengesibonelo owatshontsha khuba lokulima ngenkomo ugwetshwe ukuhlala okweminyaka emine ejele. Kuthe abanye bagwetshelwa ukupika bephandle kwejele i-community service. Lokhu kwenze ukuba amagqwetha aphansi kwenhlanganiso yawo eyeZimbabwe Law Society akhulumisane lohulumende ngalolu daba. Elinye lamagqwetha la umnumzana Joseph Banda utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi sebeqoqa ukutshengisela kodwa sokusiba ngcono ngoba abanye sebephiwa ibail.
Engingakutsho ukuthi yes yes nami sike indaba yakhona ngizwile sibi bengingaxoxaxoxa lamanye ama-lawyers who are involved a day or so ago who are on the ground ama-lawyers who are on the ground besitsho bona ukuthi no they are having problems ukuthi bathole baphiwe ithuba lokuthi bakhulume nama clients abo lelo thuba lokuthi bakhulume nama clients abo vele basebalincitshwe ecourt ngaphi ecourt abaliphiwa lelo thuba base babantu labavotshwe kahle bavalelwe ngalezi ma-stocks kuma-cells and ama-lawyers are denied access and then lase-prison abanye ngoba kuthiwa babevotshwa bangavele ecourt base babengaphiwa ibail abantu bakhona bonke babengaphiwa so bangaboshwa bahanjiswe eprison kami prison ama-lawyer angalandela khona ngale babe sebefike vele batshele ukuthi hhayi asibivumeli ukuthi libabone ama-clients so yiyo into enkulu kakhulu ekadisihlupha ama-lawyers yona leyo ukuthi ama-clients abo kavunyelwa kabavunyelwe ukuthi bababone ngoba udaba lwakhona belulubi kakhulu kokuthi i-law society of Zimbabwe ngisukana nje lezi ezidilileyo ihambe yayabona u-chief justice upresident wethu we-law society uhambile wabona u-chief justice lo secretary wethu wayambona u-chief justice ngodaba lona lolu u-chief justice unfortunately ukuthi nakakulani ukuthi angaliwenza kayisuye owatshela ama-magistrates ukuthi banciche izibotshwa lezi ibay so yikho-ke khonokho okubuhlungu akade kuphathisa ama-lawyers ezima so but ngizwa kuthiwa I think kusukela izolo kumbe namhlanje umongane usungconywana ngoba sebevunyelwa ukuthi ama-lawyers asevunyelwa ukuthi abone ama-clients
abo sizwa kuthiwa kuke kwaba lesikhathi amagqwetha akade sesithi angagcina lawo etshengisela ngendaba yona le
yes bekhuluma nje amagqwetha kuma-platform athize ukuthi hhayi lokhu esihlangana lakho asikaze sikubone njalo ayisiyo nto eqhubekisa phambili ama-human rights abantu so ukutshengisela ukuthi udaba lwakhona lubi kakhulu amagqwetha abamanye akhona ikakhulu amancane lawa abesesithi hhayi thina njengoba sibesenza ukuthi singabi lama-powers engangcono yokuthi lathi sihambe ezi-3 days
Lo-ke bekungumnumzana Job Sibanda igqwetha lilwela ilungelo likazulu ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo izizalwane zeZimbabwe esezihlala ngapha kwele Melika namhlanje zibuthene phandle kwesigodlo someli weZimbabwe eMelika zitshengisela ngodaba lomumo wezombusazwe elizweni lazo. Intethelo zendaba yeStudio 7 uMike Wode ukhona ngale. Mike, siyakwamukela kuhlelo lwethu. Yebo, siyakwamukela kuhlelo.
Hayi siyabonga ngokungena ngokungenisa kuphela.
Ye, akusitshele kwenzakalani khona ngapho?
Lapho engikhona esigodlo selizwe leZimbabwe eWashington DC kulabantu abaningi abathengiselayo abantu baganunwabo abantu bayakhonona bathi hayi lokhu okwenzakalayo ekhaya abacabanga vele ngile lunga elebandlele umnumzana uDan Moyo layo ngomunye othengiselayo ukhona phambi kwami.
Ye, bathi injongo yokutshengisela lokhu ngeyani?
So, bathi eningi labantu bayakhalala ngalokhu okwenzakalayo ngekhaya. Bathi babona abosisi, labobhuti, labobaba babo beshawa, bebulawa, beshengulwa, beboshwa bathi hayi lokhu abakuthandi. Njengalokhu okwenzakalayo kwele South Africa, namuntu MP laye uyamemeza esethi gajamu. Eningi labo bakhona labo bayathengisela bethi hayi abakufuni lokhu okwenzakalayo eZimbabwe.
Ye, uqalise esikhathi bani umbuthano lo njalo kulabantu abaningi okungakanani?
Ngicela uphinde angisakuzwi.
Ngithi mina uqalise esikhathi bani lumbuthano lokutshengisela njalo kulabantu abaningi okungakanani?
Kulabantu maybe abefika amathumi amabili abayi-20 abathengiselayo. Umkankazi i-protest lena iqale ngo-10 ekuseni. Lapho saqale sifika khona bangelaba abantu abaningi kodwa ngokuhambisana ngesikhathi abantu laba baqala ukufika.
Ye, benelise na ukuthi bakhulumisane lomeli weZimbabwe khonapha eneli?
Ngicela uphinde umbuzo wakho angizwanga.
benelisile na ukukhuluma lo meli weZimbabwe eMelika?
Hayi cha, abasatholanga ithuba lokukhuluma lo meli weZimbabwe ngenxa yokuthi sifika khona yona i-embassy ibikiwe vele kule lock, so kusho ukuthi khanye ngani akula muntu lapha esibhose selizwe leZimbabwe.
Bebe vele bengamlobelanga na incwadi yokuthi bazafuna ukutshengisela njalo bazafuna ukukhuluma laye?
Hayi, asatholanga ithuba lokubuza umbuzo lowo. Kodwa eningi labantu bengaxoxa labanye abantu bathi bazabhodisa ipetition yokunikeza yena u-ambassador lapho bazazikhuluma izifiso zabo. Ipetition yangikhona vele ngiyibambile layo esandleni. Wothi ngikutshele ngamafishane ukuthi yona ipetition yangikhona ithini. Into yokuqala, abantu bayasho ukuthi le ndaba yama-bond note abasayifuni, bafuna ukuthi i-bond note ithiwe. Ngingaxoxa nomunye vele oyisiphatha manje sebandla le-FCC othi hayi bana babona ngani kungaba ngcono iZimbabwe ingathiwena kuthiwa i-Rand Union basebenzise yona imali yabo le-South Africa. Enye into ekhona njalo kupetition bathi ngesithiwa bathi stop killing and torturing lama-abductions, kusho ukuthi abasafu abakuthandi lokho kwenziwa ngekhaya lapho abantu bashawa ngamabutho nezinto ezishiyeneyo.
Ye, yona sona isigodlo someli weZimbabwe eMelika sivalelweni?
Abakhulumanga vele, sithe kufika khona sabona vele kukhiwe, so siyamangala lathi ukuthi kanti wenze njani ngenxa yokuthi ezinye izigodlo zivuliwe. Sike safika khona isigodlo seJamaica sona esiduzane sivuliwe, isigodlo seNamibia sona sivuliwe, khanye ngani eZimbabwe yiyona yodwa evaliwe. Kodwa sike saxoxa lomunye ubaba osebenza khona wasitshela kuthiwa njengoba senhlahlekelo liqhawe lethu ubaba u-Oliver Mthugudu kuthiwa ama-embassy wonke aweZimbabwe kumele avaliwe namhlanje. Asazi lokhu baba luliqiniso na, kodwa that's what we've heard so far.
Lokhe besiza na abantu abavele kwezinye izabelo zemelika?
Abantu bayeza kulabanye vele abasanda ukufika. Sike saxoxa nabanye abantu bathi abanye badabuka ezindaweni ezishiyeneyo lapha kwele Melika, abanye bathi basuke Indianapolis, abanye eNew York nendawo ezishiyeneyo. So kukhanya ngani abantu bayeza abadabuka ezindaweni ezishiyeneyo.
Ye, hayi, sibongile kakhulu Mike ngokusethulela okwenzakala ngapho ekutshengiseleni kwabeZimbabwe esikolweni someli weZimbabwe. Siyabonga.
Okay, Eli, can I go?
Loge. Molikamuyi Oliver Mthukuzi obe umculi olodumo uyithi uzabekwa ekhaya kumadziwa hatshi eNational Heroes Acre lanxa iphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Imolile ithi bekuyisifiso sikamuyi ukuthi angcwatshwe emathuneni omdeni. Uhulumende uthi uzakwethula amabhasi angamashumi amathathu eHarare azathwala abantu abafisa ukuya emngcwabeni kamuyi khonale emadziwa. Unkosikazi Monica Mtrangwa, umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko, uthi kuzaba lamabhasi njalo ezabelweni ezijiyeneyo zelizwe azathwala abantu abafuna ukuya esiqintini lesemadziba esisemashonaland central lapho uMthukuzi azangcwatshwa khona ngesonto. Unkosikazi Mtrangwa uthi kusukela namhla kusiya ngesonto uhulumende uzancedisa umndeni kamuyi ngokujiyeneyo. Isidumbu sikaMthukuzi sikhangelelwe ukuba sizalaliswa endlini yakhe eNorton namhla, lapho okuza kwenziwa khona umthandazo ngomgqibelo engakathwalelwa eNational Sports Stadium okuzabe kulabaculi abambalwa. Kusukela lapho ke isidumbu sakhe sizathwalelwa enkambeni yamasotsha e-1 Commando eHarare emini yantambama. Sizathwala ngendizamtshina yohlobo lwamahelikopter esizasitshiya emzini wakhe emaphandleni eMadziwa. Umoyi uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ese-National Hero. Abantu abaningi bayakuncoma lokhu besithi bekungamangalisi uZulu, ubekungamangalisa uZulu nxa uhulumende ubengamnikanga lesi leyinhlonipho. Omunye wabancoma lokho ngumnumzana Denzel Dube, umqondisi weqembu labaculi elendolwane Superstar Sounds.
Bona kuhle kakhulu ngoba asikaze sikuthole lokhu ukuthi abaculi bayenziwa amadiko njengabantu basempilo, kodwa ke lokhu ngibona kukuhle kakhulu. Maybe it's the beginning of the good thing.
Ye, ubona ngazani kutshoni nxa sokunikwa izicoco ezinje abantu abaculayo?
Ngibona kuzosikhuthaza kakhulu emculweni ukuthi njengamanje babuthube manje bengina abaculi bakithi sebesenza noma yini umusic ongekho right njengalo music wakudala. So manje ngibona ngathi kuzo-encourage kakhulu intsha ukuthi yenza izinto ezi-right ukwenzela ukuthi nabo kusasa babe recognize njengomdukuzi.
Ye, ubona zani bakhona yini abakuzinga likamdukuzi abangathola vele izicoco ezinje?
Ye, sinabo abantu engingababekisa ngabala nje abaculi mhlawumbe babe balutshwana bona masibhekile. Nayo Macheso, Macheso is one of the best. Sesesibuya ngakithi ngapha ngasemathepheleleni noMathini wendolwane Super Sound, bezindondo Charles naye wendolwane Super Sound. Ngabantu abadlala indima enkulu kakhulu kwezomculo ekuthi namhlanje wonke umuntu uyazi ukuthi kunendolwane Super Sound because of uMathini noCharles.
Ye, kuzobuya abanye-ke ongabacabanga ibaphi abaculi abadabuka emathebeleleni?
Emathebeleleni okwamanje abaculi engingababala abekho ezingeni lokuthi they can be recognized isitatha sokuba ama-hero because basesebabancane nje basafunda abafana bakithi. Kodwa-ke kudala abantu ababenjengabosibuza nabondukusimalakhibo abantu esingathi mhlawumbe babefanele ukuthi babe recognized banikezwe besayisicoco sokuthi babekwa i-respecta.
Ye, abantu abanjengomajayivana-ke ungamkhohlwa phela.
Oh, umajayivana ngimkhohlwe umajayivana ngoba angeke wekhaya, kodwa-ke naye is one of the big guys bese sithi noThomas Maphumu abantu abazi iqiniso kwezomculo.
Lo-ke kubuye kunguDenzel Dube, umqondisi weqembu labaculo endolwane Super Sounds. Ubekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg. Kuhlelo lwethu olweHoza Friday sizalethulela okuningi ngomuyi oyisaziwa ngelokuthi nguTuku. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagase awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz. Live Talk lamhlanje sixoxa ngembali kamuyi ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe Oliver Mthukuzi ozabekwa emzini wakhe kumadziwa lapha dabuka khona ngesonto. Singakayi kuhlandla lokugcina lohlelo lwethu lwalamhlanje, wothi isiqhingile ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Indiza mthina bezingena egcekeni leGalagadia edolobheni leNew York ngenxa yokuvalwa kwengxenye yengatsha zikarhulumente weleMelika. Kuthi-ke umnumzana Roger Stone owayeyisiphathamandla somkhankaso kamongameli Donald Trump ubotshwe namhla emadabuka okusa phezu kodaba lokusebenzelana lorhulumente weleRussia ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho ngomnyaka ka-2016.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm 7 to 14.
Njengokwethembisa kwethu uhlelo lweWoza Friday namhla sixoxa ngomuyi Oliver Mthukuzi obhubhe ngolwesithathu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Umthukuzi wachaza ukucula ngomnyaka ka-1977 elomunye umhlabeleli oselodumo uThomas Maphumo. Babe kuqembu elalibizwa ngokuthi iWagon Wheels. Ngokuya kwesikhathi behlukana, kwathi-ke uMthukuzi waba lamadlalade amaningi okumangalisayo agoqela le eyayithandwa ngabantu. Omunye walabo abathakazelela umculo wakhe nguThemba Ndlovu, umculi olodumo owatshaya ingoma ethi Meet Me in Zimbabwe.
Engayizwa kuqala engayithandayo kwakungu Ghetto Boy. Engathi mina lubaba lo ubaba lo zike yaphambili noma kanjani endlakanye. And then eyinye uNeria found it very powerful. Maria Niwe. Unaore moyo ganeria. Maria Niwe. Maria Niwe ganeria. Maria Niwe.
Uthi umtukudzi ube ngumuntu wabantu.
Vuma. Vuma iwe. Vuma. Vuma cha. Vuma wadaka. Vuma wunyana.
Umtukudzi wabo waxoxa lo Heather Maxwell owe VOA Music Time in Africa. Nanku okunye abakhuluma ngakho ukugoqela ngesikhathi elolonga idlaladi lakhe lokugcina.
I'm yet to release my 67th album, so I'm very excited. Every album has got its own topic, it's got its own agenda.
Le engiyilobayo ikhuluma ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele, ikakhulu ngezinto ezenziwa ngabantu emhlabeni. Ngikhuluma ngokuthi indaba kulobudlwangudlwangu emhlabeni wonke jikelele. Inkinga ukuthi siyabe sisezikhundleni esingafanelanga ukuthi sibe lazo.
We are all in the wrong positions that God created us for. That's why.
Waphinda wakhuluma ngokwenziwa ngabazali abavalela abantwana ukuthi benze abakufunayo.
Parents are supposed to help you identify yourself. And I believe children talk to the parents that, hey, this is who I am. And parents feel otherwise. No, I want my baby to be a doctor, a medical doctor.
Abazali kumele bancedise abantwana ukuze benze abakufunayo. Ngiyakwazi ukuthi abantwana bayakhuluma labazali bebatshela abakufisayo. Kodwa abanye abazali bayabavimbela besithi kumele umntwana abe ngudokotela. Loba nje umntwana uyabe efisa ukuthi nga utshaya ama drums ezomculo.
And yet he was created to play a drum.
Urge
is catching up, but I can't run away from myself.
Yes, ukuthi umzimba usidiniwe kodwa kumele ngiqhubekele phambili ngicula.
I have to do it.
UThemba Ndlovu uthi umntukuthi uthiye enze izimanga emhlabeni.
Ndindiba dapeta useqedile indima yakhe.
Studio 7 in Washington DC, New York City.
Kawe kwezomculo owathula yamadlalade amaningi kwezomculo sithikakalale ukuthula oselivalelisa ukuhlelo lethu lamhlanje. Ngiphrasitis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.